singakhonona sikhulume into eziningi siphikisane ukuthi Jesu zinotho zikhona kumbe kazikho kodwa singakhohle ukuthi ngomnyaka ngo 2021 isithunywa se United Nations special rapporteur okuthiwa ngu Alena Dohan wabhala umbiko i report eyakhuluma yabeka kwacaca ukuthi Jesu zenotho ezethulelwa eZimbabwe ziphambanisa njani ezomnotho weZimbabwe akula lizwe eselike lathuthuka lingaphansi kwezijeso zomnotho wonke amazwe axabana lelizwe lemelika lengilandi amazwe angasentshonalanga afakwe izijeso zenotho siyabe zisenzela ukuthi imkhonomi ozomnotho zingaqhubekeli phambili lelo lizwe lehluleke ukuqhubeka bese kusithi abantu babe sebevuka bakwenzekele umvukela abantu bagenqula uhulumende kusukusela ngomnyaka ka 2001 kuze kube namhlanje iZimbabwe ibilokhe ingaphansi kwezijeso zomnotho lezo kujongwe ukuthi ngoba ibandla lezana uPF lanza uhlelo lokuthathela abelungu umhlabathi kanti njalo abantu suka sikhohle ukuthi impi yenkululeko yalwelwa ukuthi abantu bathathe umhlabathi so nxa kungaba leba sanctions i-corruption iyangezeleleka kungaphinda kube le climate change ukuhlupheka kwabantu makhaza kuyangezeleleka
kodwa uyavumelana laye yini umongameli Mnangagwa ukuthi eZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo impilo yabantu emaphandleni isithuthukile
angithi nxa kubeka uma platform manje akekho umongameli welizwe enyake ngimuzwe ekhuluma ukuthi elizweni lami kunzima kunje so yena umongameli uyabe ekhuluma ephethe ama report lama statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezithile ezikhangela ngokudla lengatsha ugatsha lwezokulima yibo ababe bemnike engithi mina ngama statistics lawo awasebenzisayo kodwa kwesinsikhathi uthola ukuthi emaphandleni abantu khonoko akukhulumayo emaphandleni kakwenzakali kangako ngenxa yokuthi information ecorrect iyabe ingafikanga kuye kube sesithola ukuthi kuthiwa kule report ethiwa eZimbabwe Vulnerability Assessment yakhipha ukuthi abantu abaningi bayalamba kakhulu eZimbabwe so kuthatha ukuthi kube le synchronization eyochwayisiso locubungulo lona lolo olwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lo lukahulumende ukwenzela ukuthi imbiko efika kumongameli ibe imbiko eqondileyo so yilo uhlupho olukhona kodwa ke i-climate change ukuguquka kwezomkhathi kuphambanisa kakhulu inhlelo zokulima emaphandleni lo nyaka kawukhanye kukhanya ngani izulu nje kalikho sokuchila emasimini indlala izabharha sokuqakathekile ukuthi ngabe kuyabanjiswana kulwisane lokuguquka komomo womkhathi lowo udlalwa abantu bafunde indlela zokulima ezintsha okuthiwa i-adaptation ukuze sanelise ukuthi lanxa kunje sithole okokudla.